Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 zibandlela 2019 ngokhiphs tube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abanengi bavalelisa umoyi Oliver Mtukudzi eHarare. Loba nje umnumzana Nelson Chamisa iyalelwe ukuthi angene eNational Sports Stadium. Abantu bathukumele amasotsha lamapolisa bayekele ukutsha uZulu ukwenzela ukuthi kube lenkulumo zokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Nxa befuna ukuthi kube le-dialogue kumele bathengisele ngezenzo ngendlela abalungisa ngayo izinto ukuthi ngabantu abafuna ukukhulumisana labantu babo kungabekhona ukwesaba nokwethiselana.
Sebelamba okumangalisayo abantu esabelweni seMatabeleland South.
Intengo yezimoto ikhwele kakhulu. Asisakwazi kathi sithini ngoba vele akusahambeki. Khonapho ukuthi uthi ukudla kwakhona uzakuthenga ngani le mali yakhona ayikho.
Lingakutwa luhlelo liphuma le ndaba lijona le ndaba labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulomsakazo. Abantu bathi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akuze ibutho lamapolisa abaqhubekela phambili bekhahlameza uZulu kulandela ukutshengisela kwabo emigoqweni bekhonona ngesimo esibi somnodoko leZimbabwe. Bathi akusoze kube lokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe awokholo lwesiKristu uhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa nxa abantu belokhu betshaywa ngamasotsha lamapolisa. Sokulamaviki amabili uZulu atshengisela emgwaqweni ekhala ngokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lempahla etshiyeneyo. Ibutho labulala abantu abambalwa, abanye balimala okumangalisayo, kwabotshwa njalo abedlula amakhulu angamachumi ayisithupha 600. Umfundisi Ray Motsi uthi wonke lokhu lokwenziwa libutho kunamanje akusoze kwenze kube lokukhulumisana okujulileyo phakathi kukahulumende, amabandla aphikisayo, labanye abafunakalayo kunkulumo zokwakha ilizwe leZimbabwe.
Nxa befuna ukuthi kube le-dialogue kumele bathengisele ngezenzo ngendlela abalungisa ngayo izinto ukuthi ngabantu abafuna ukukhulumisana labantu babo kungabekhona ukwesaba nokwethiselana.
Singathi kodwa kuzaba lenkulumo lezinjani abantu belokhu betshaywa ngamapolisa langamasoja, ungathini ngakhonoko?
Yikho engikutshoyo mina khonoko ukuthi nxa kukhulunywa akukhulunywa vele abanye basejele. Kumele kube labantu abazizwa bekhululekile ukuthi bangamaZimbabweans ukuthi bakhulume bekhululekile becwelisile njalo.
Kodwa ubona ngizani kuyayenziwa nini konke khonoku njengoba singaboni lutho ekwamanje ukuthi kungenza?
Akula into ethembisayo ngoba nxa kuthiwa khona kuyakhulunyiswana kube le dialogue yena leyi abayishoyo, kumele kube lo driver umshayeli esimaziyo esimbonayo okhanyayo ukwenzela ukuthi khona nxa abantu belamacebo baya kuye yena lowana umuntu ukuthi lembono onje kungayenzakala yini ukuthi lawo umbono uye phakathi kwengxoxo yangukhona. Yikho ukwakadesi akukachasi Dube ukuthi kuza kuya ngaphi. Sisamelela ukuthi sizwe ukuthi kulamalungiselelo bani okuthi kuphumelele.
Singathi-ke abezenkonzo-ke bangeke bakuqalisa konke lokho.
Into engiyibonayo Dube esegcokeni, abenkonzo bayakwanisa kodwa kaso wonke umuntu osemkonzweni oyenelisa ukwenza lokhu. Kufuna vele abantu abalama-skills angikhona nolwazi ukuthi kusetshenzwa njani ngoba ungathi vele abantu besenkonzo aso bonke vele abayenelisayo ukwenza lokhu. Kufuna abantu abale-experience angikhona lesi sindo esokuthi wonke umuntu oseZimbabwe angaya kubo ukuthi bakhulumisane bahlale phansi kukhulunywe.
siphindeza xoxa ngodaba lolu lo mnumzana Belief Gawule okudale le Central Committee kubandla le ZANU PF.
Xa kusenza i-national dialogue omele esungule uhlelo lolo ngama stakeholders kodwa umongameli ubelebele isandla esikhulu ekutheni kuhlanganiswe la ama stakeholders ebe nguye esilo njengoba sitsho thina hayi sikhulumisaneni nguye omele kuqale khonoko kodwa kuqalwa kusenziwa yoma stakeholders sikhangela abakhokheli bema-church abakhokheli bezomdawu abakhokheli bezomabandla bezombanga mbusazwe bonke abantu bahlangane bahlanganisa amakhanda yiko kungaqala khonakhonapo.
Ye, kodwa siyabona ukuthi lokhu umongameli wakhulumayo akukabi lokukhona okubambekayo okusitshengisela ukuthi kuyayenzakala khonokho pho abantu bakhangele ngapha manje.
I-commission ye-reconciliation liyana imele la ibe lomsebenzi omkhulu kakhulu yiye emele kakhulu iqalise ukusungula uhlelo lwakhona incedisane layo umongameli umongameli esekhulumile kodwa kwesinye isikhathi phela kuyakufuna ukuthi khonapha encediswe ikakhulu i-commission liyana i-reconciliation commission liyana yiyo engathi e-national healing yiyo njalo elomlando kakhulu ku-area yenaleyo ukuthi ingahlanganisa abantu ngoba umlando ngumsebenzi wayo kakhulu khonoko ukuthi ithobe ilungisise ikakhulu ihlanganisa bona ama-stakeholders analawa ukuthi bahlangane.
Ye, manje sibona ngazani-ke ukuqhubekela phambili kusoze kube la khonokho kuthiwa uhulumende womanyano la mabandla njenge-m d c lezalo p f nxa ungakhulunyiswana kuhle.
Ngiyibona ngani kuzazalwa sibili into ephumelelayo kungakhulunyiswana ngoba ngilalele kithi ngilalele uMalema ekhuluma esithi mina ngamkhulumisana noTshamisa ngamtshela ngathi wena njengoba usithi wena wa-report hayi beke eceleni lokho khangela abantu isizwe siqakathekile ukwedlula yonke into.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU PF ukudale le Central Committee sixoxe laye eseGweru eNkabazwe.
Siyana naye kwamize kumutaorela siwe siyana naye usukalela usuwakhona usongitshela le nto ongitshela yona angikuzwa.
Abantu abaningi bathe gwaqa namhla enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare lapho bavalise khona uMoyo Oliver Mtukudzi umhlabeleli obelodumo. Umongameli webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Nelson Tshamisa lo mhlabeleli olodumo uWinky D bavalelwe phandle kwe-National Sports Stadium ngabezomvikela. U-Ezra Jesus Banda usedulela lolu daba.
Akwaziwa ukuthi kungani abebutho bevimbelela abo babili ukuthi bangangeni. Bekumasibantu bekuyubunyonyo njalo wonke umuntu ukhulume kuhle ngumuyi uFelix Matsika ngumngane kamuyi Oliver Mtukudzi.
Oliver ngimaze sikhula sonke ehlale Highfields mina ngihlala eBhayi ngasengisuka ngayasebenza kobulawayo ngimaze engakabi ngumuntu wamakatane kodwa uthe seqalisa ukuthaya amakatane bese ngingumuntu okobulawayo so ngilahlekele kakhulu njengami ngoba angazi lizwile imbali yakho ukuthi wayengumngani omnganani nabantu abami bebemazi ekutheti ngathi sesilobolisa abantwana besibizana ngibuye ngizolobolisa owakhe laye ngambiza ngesilobolisa owakhe.
Uvusa Moyo obengumanjinela kumtukuzi nxa bepheka imculo e-studio.
Oliver Mtukudzi ngasebenzela esithi isikhathi esithi I think uyafika maybe 18 years sisebenza sonke. Hayi umdala wayengumuntu omuhle sasingela ama-problems okubhadalana okuthini njanjani akusebenza sasebenza kuhle sibili and mina ngiyithatha as an honor ukuthi ngasebenza lo mdala.
Umnumzana Ntando Dube uthi usamanyanga ebebambisana labantu bonke.
Sizwa ubuhlungu ukulahlekelwa neqawe lethu. We hope there will be someone ozaba njengo-Thupho obambanisa ilizwe kungela ukuthi ishona iNdebele kade ebambanisa umuntu wonke. But next time siyacela ukuthi ma i-national event bahlanganise ngesilungu ngoba they were accommodating everyone in Africa. This was an international person. So siyacela next time babambanise ilizwe lonke bahlanganise babe le translator if need be.
Unkosazana Sehlapa Mthombeni ungumculi laye uyakhala.
Silahlekelwe silapha sikhangelele uDr. Oliver Mtukudzi. Sikhona apha e-National Sports Stadium. Silahlekelwe kakhulu siyakhala sonke thina ama-artists. Besithi sicela ukuthi uNkulunkulu ahambe laye kuhle lapha yakhona that sihambe kuhle njengobana ade kwenza imisebenzi yakhe yonke ade yenza lathi silandele yona imisebenzi yakhe yonke ade yenza kwi-music industry ebengala ndaba lo muntu ebengala ebethanda wonke umuntu ebethanda wonke ama-artist soke lathi kumele silandele yona le imisebenzi yakhe ade yenza
uShawn Gwenje ube ngumlandeli omkhulu kaMtukudzi
ngisebuhlungu kakhulu ngokufa kwaka-Oliver Samanyanga Mtukudzi. So painful. He was our legend. And we'll miss him forever. Yeah, we always see him at Pakari Pai. A Chiango Mazake, Pakari Pai, and Ale no Tony. And sometimes they are rare. Simulandela.
Umtukudzi ubhubhe lesithathu oludlulileyo njalo uhulumende wamenza iqhawe lelizwe isidumbu sakhe sisuswe e-National Sports Stadium sasiwa e-1 Commando Barracks eHarare lapho esithole khona ihelicopter yamasosha sisiwa emzini wakhe eMadziba eBindura lapho azanqotshwa khona kusasa emini ngimele Studio 7 ngiseHarare igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe
lamlela nampaba.
Abantu abahlala esabelweni seMatebeleland South sebebhekane nendlala kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota osokudale ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umango eselala eziko emzini eminingi ngoba izakhamizi zingelayo imali yokuthenga impahla ezitolo ebalisa impuphu. Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Zethu uhulumende kumele angenele ukuze ziphile. Okungani kuhle kwezulu lakho sekulethe ubunzima kuzakhamizi kanye lezifuyo ngoba sekusobala ukuthi umnaka lo ngowendlala. Unkosikazi Sibone Kuhle Dube owesitezi phansi kwenduna uMathema uthi bathwele amagabha avuzayo. Ukhala njalo ngenhlanyelo ayiphiwe nguhulumende.
Inhlanyelo bakithi esayiphiwa nguhulumende ayimili. Sesikhangelele ukuthi indlala. Inhlanyelo yakhona yabona yayiyinhlanyelo endala. Thina lapha sithwele nzima. Izinto zikhwelile. Abantwana besikolo abafundi. Asenelisi kuthenga amabhuku. Asenelisi ukwenza lutho. Sesikhangelele nje ukuzifela. Alubana uhulumende uthatha amanyathelo ngathi. Ananzelele ukuthi singabantu. Ananzelele ilungelo lomuntu uthule ilungelo lokuthi adle aphile.
Esinye isakhamuzi esitezi unkosikazi Thandiwe Sibanda uthi isimo sendlala lesi sesisibi kakhulu njalo abantwana abafundayo balakho ukutshiya isikolo nxa uhulumente engathathanga amanyathelo.
Intengo yezimoto ikhwele kakhulu, asisakwazi kathi sithini ngoba vele akusahambeki. Khonapho ukuthi uthi ukudla kwakhona uza kuthenga ngani, le mali yakhona ayikho. Lakho sekudula lokhana ukuthi akusathengeki. Nxa i-50 kg yempuphu mnani labantwana abangu-10 i-$50 ngidla kangaki? Abantwana kuhlala phansi ngoba bayabulala liphango esikolo bakuwa.
Uhulumende kubikwa segqume njalo inani labantu abaphiwa umumbu osekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi zemaphandleni. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawani uthi impilo emaphandleni sinzima kakhulu.
Abarhola umumbu baqunywa, bequnywa kunjalo abayebalamba uhulumende uthi yena akasela mali, uthi yena akasela mali yokuthi khona ingabe sakwanisa abantu bonke labo. Simo idlala ikhona kakhulu, lezulu kalini konke, hhayi idlala ikhona. Abantu bayalamba mani, abantu bayakhala konke okungabe kuyayenzakala lapha, akula nto enhle right. Azikwazi abantu bayangena ngaphi nxa sebequnywa emunjini bengasadli ukuthi khona kuyahamba kuthini kumbe bazaphila njani labo bantu.
Umnotho wakuleli uqhubekela phambili ubhidlika loba nje uhulumende sithukuzalunga. Umnumzana Austin Vodloza Sibanda wethesa ibandla leZANU-PF umlando wokubhidliza umnotho welizwe.
Imashona lento ekade iyiland yokulima umumbu esumele siwudle izwe lonke angithi. IMatebeleland indawo yokufuya inkomo sidla inyama ingapheli, labo liyibhikise weSinhliseni lapho kade kuthwakwa khona inyama emagabheni kwavalwa. Konke lokhu kwenziwe izandla, kasibe nabakhokheli abaqondile, hhayi ababusa abantu. Umuntu kabuswa, uyakhokhelwa.
Kusenjalo abasolo ababili abetheswa umlando kubangela umonakalo ngesikhathi kulokutshengisela elizweni kuvike edluleyo basoze hlala entolongweni okwesikhatshana. Ukuthweniswa kwecala likankanyiso Ncube obekumele uqale izolo sekuzaqala ngolwesibili ngoba umantshi omthonisayo ubengekho. Uncube wetheswa umlando kulumathisa amathaya emota ngomlilo evala umgwaqo phambi kwesikolo seSenondo Primary. Omunye njalo ukukhana kwenkosi Mkandla yena oyetheswa umlando kubhidliza amafasteli lebhakane emahofisini ebandla lezanupf edolobheni leGwanda uthonisiwe izolo njalo umantshi uNomagugu Sibanda uthe aphenduka emthethwandaba mhlazi inhlanu kuhlolanja lapho ezethula khona isinqumo sakhe. Bobabili bamelwe ligqwetha umnumzana Mehluli Dube owezimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Singangeni kuhlandla elilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Melika usevule inhlangothi ebesizile nyanga lamalanga ambalwa zivaliwe. Umongameli Donald Trump esithi ufuna idale leCongress limnike imali yokwakha umduli emngceleni wakwele Melika leMexico lapho athi kungena khona abantu abaningi bokuza kungekho emthethweni. Uhulumende lo uvulwe owamaviki amathathu. UTrump uthi uzavala njalo inhlangothi zikahulumende nxa enganikwanga imali yokwakha umduli edlula amabhiliyoni amahlanu amadola, $5.6 billion. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani zilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lesikhulumi senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa icansi e-Sexual Rights Center, umnumzana Mojalifa Mogwele. Umogwele uthi abesifazane abanengi abathengisa ucansi badlwenguliwe ngamasotsha ngemva kokutshengisela okwenzakale ngeviki edluleyo. Okwakuqala mnumzana, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga msakazi. Ngiyabonga msakazi. Njengoba usithi ukuthi ukubothwa lokutshaywa kwabantu eqinisweni kuyayenza ukuthi laba abaphila ngokuthengisa umzimba, especially laba abaphila bethengisa besemgwaqweni, baphume kubhizimusi ngoba kuzamele bangabi khona emgwaqweni ngaleso sikhathi bona kumele badinge imali. Kuke kwabonakala ukuthi amabutho abekhupha abantu ezitaladeni njalo emadolobheni phakathi bathethi bahambe ezindlini, especially nxa ilanga selitshona. So uthi ukuthi laba kade besebenzela emgwaqweni labo bebesiba affected. Kodwa eqinisweni engingakutho kubalaleli bakho ukuthi kuke kwaba sibili labaningi omama abathengisa umzimba abafikile enhlanganisweni yethu bezomangala ukuthi badlwenguliwe kumbe babanjwe ngodlakela ngabebutho, balala labo bengavumelananga bebathola besemgwaqweni bethengisa umzimba.
Baningi okunganani abayehlelwe ludubo lo?
Sikhuluma nje namuhla msakazi, ngike ngahlangana laba liqhuku abangafika isithupha abakade belamanxeba okutshaywa bekhanya sibili imvivinya le lapho abavuvuke khona, bebika lokuthi sebetshaywe benjalo basuke babanjwa ngodlakela kwayiwa ecansini bengavumelananga labebutho laba abayisithupha lamhla bafikile ukuze bazobeka amacala wona lawo kunhlanganiso yethu.
Manje bedlengulwa kunjalo bekusetshenziswa na amakhondo Thando.
Usizi ilona lolu kuthi ke abebutho laba kade behlomile begqoke lezembatho zomsebenzi badlwe ngulomama abazisebenzela bethengisa ukuchansi bengasebenzisanga amakhondomu ukuthi bazivikele bona njalo bavikele labo mama emkhuhlaneni etholakala ethelelwana ngozocansi.
Manje njengenhlanganiso lizathatha nyathelo bani?
Okokuqala ukuthi sikhulume sibili kuzwakala ukuthi senzwe esinjalo kasivunyelwa njalo kasila ndawo elizweni lakithi njalo ngalezi insuku esesiphila kuzo. Akula muntu okumele ayenze konoko komunye umuntu. Okwesibili sithe khona sizafisa ukuthi umphakathi abekwazi. Ngakho sivizile le ntatheli zindaba ezikhona apha koBulawayo bazozikhulumela labo mama laba bazizwele emlonyeni yabo befakaza ukuthi baphathwe njani njalo kuhambe njani ukwenzela ukuthi kungabi yindaba nje ekhulunywa yithi thina abemahofisini ikanti bazikhulumele bazitshelelele umsakazi. Sifisa ukuthi laba amaphephandaba labo emsakazi bayithathe indaba le bayisasaze ukuze abantu babekwazi ukuthi ibutho lakithi kalisebenzi nje kuphele ukuvukela ilizwe kodwa lulokuona lakho elikwenzayo emphakathini. Okwesithathu esikwenzileyo ukuzama ukuphathisa omama laba abalimelelwe labadlengiliweyo ukuthi sibasize bagijime bayayithola bayehlolwa kwezempilakahle ukuthi akulamkhuhlane ngayo beyitholile njalo lalaba abalimeleyo bathola ukwelatshwa. Okwesithathu okugcina sisakhuluma labameli bethu owathiwa ngesithiwa ngama-lawyers ukuthi yiphi indlela yiliphi elinyinyathelo esingalithatha phambili ukuze wonke umuntu athole ukusuthiseka ngendaba yonazo.
Manje inani labo singabali bona labo abayisithupha bakhona yini abanye eselibazwile abayehlelwe yisehlakalo esifanayo?
Ilizwe lonke jikelele baningi sesike sabona abanye besakaza bephuma la kuhlelo ezitshiyeniwe bekhuluma belandisa ukuthi bazwe into efanayo. Ngakho kuyabonakala ukuthi kakwenzakalanga koBulawayo kuphela kodwa sesike sababona abanye bekhuluma ukuthi eHarare kwenzakele la kubo kutshengisa ukuthi njengoba ibutho beliphumile lisabalele bebevele bekhona ngandlebe phakathi kwebutho akade besenza khonoku.
Hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga futhi ukuthi usinike ithuba njalo ngiyabonga lokuthi abalaleli bakho bakhona balalela lo msakazi wakho.
Loke ngumnumzana Mojalifa Mugwele isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa icansi e-Sexual Rights Center. Ebe sikhuluma la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande omanje usithandekile mhlanga usethulela ezabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla sehlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise elwela amalungelo abesifazana. Sicubungula ingxabangxoza eselizweni.
Amakhakhe engena wona atholakala amakhakha lawa ekuhamba lamaphonsa kathi sasengenela abantu ezindlini. Ayathaya abantu abatshela ukuthi khona ipolisa kalithaywa akuluthe emagroza lanxa usendlini lokho besingakukhangelanga ukuthi kwenzakale ngoba nxa amapholisa engena ezindlini zithaya abantu kodwa kapha kubotshwe abantu aba-over 500 okuthiwa yibo abaluthayo kho laba abasezindlini sesizuza ukuthi baselane yikho kuzibuhlungu kakhulu sekubana sesanani lapho waqotshiwe ukuthi amapholisa ayekele abantu ukuthi badilize ezitolo baluthe ezitolo abesesiyangenela abathaya bonke abantu mahlayana.
Libe lo mhlangano njengenhlanganiso ezizimele eze-collective khona ngapho koBulawayo.
Okubumqoka kakhulu sidinge sikhuluma ngokuthi siyakhathazeka kakhulu ngodlakela langokwephulwa kwamalungelo oluntu lokwehluleka kwamapholisa lamasotsha ukuthi alondoloze impilo zabantu nempahla zabantu njengoba kulotshwe i-constitution. Sesikhuluma ngakho kakhulu. Izehlakalo esizinanzelela kakhulu eziqondane lawo mama ukuthi omama kathe siba basezindlini ngelanga kuvala imigwaqo phela ama-takers zabalisa amalokithi kakhulukazi aphatheka ngoba kwabuhlungu kabi ayeminyela ayemabuthweni layemagwegwe lapho owawuthela namakhandi endlentumbane owawuthela khona ama-takers engena ezindlini engena ezindlini amatheka lawo sanazo lithemagwegwe le part of iphele yandaba bawungela amanzi lawo abantu ezindlini. So itheka singena nje endlini umumama ulamanzi ugesa ngani umntwana abantwana abaningi ba-affectiwe nabazali nabantu abaningi babulawa izifuba kathesi yikho esakunanzelelayo. Nokuthi khonakhona ngathi sinxa amapholisa amasotha ehambe ekhabe nabapholisa babe bekhabe izivalo bengena betshaya abantu omama yibo abahlukulekezayo kakhulu ngoba-ke babukela abantu ababa betshaywa omama kwezindaba atshaywanga kodwa obaba 14 years abesilisa 14 years kusiya ku 6 years babakhitshwa phandle balawise phansi batshaye ngoba umntana akho luthile ngumbukaluthanga uyatshaywa kuphela.
Ithe njengenhlanganiso esizimeleyo isehlakalo lesi sikhumbuza abantu eseGugurawund kodwa besixoxa lezinye ingcwethi ezicobongele zombusazwe ezifana lo mnumzana George Mkhwananzi besithi hayi lokhu kukhupha isisindo seGugurawund ngoba kukho kungafika lapha.
Umkhwananzi ngakutsho lokhu ngoba ulakho akhona kodwa mina personally ngoku-experiensa kwami silapha sengikhuluma ngento engiyibonile isenzakala ngisemagwegwe ngaphinda ngayibonakala ngahamba ngaxoxisana lalabo abanjani abathayiweyo and leGugurawund ngiyibonile mina ngiyizwa ngonekabathi so ngithi ngikho khona lokho sile kwenzakalayo umehluko nje ukuthi kathesi awukagonjolezela kwangikhethiwe e-ofisa le evale yonke into njana kulaa mntu osehambise ebhala wakhe kodwa ngathi abantu bathayiwe ezindlini ngikhuluma namhlanje besilomntwana umfana nje ole-15 years umfana lo uziphilisa ngokuthi yena uyahlabela usebuqembini lokuhlabela uchayo umlomo ngebutton sikwatsheka so nxa umkhwananzi sitha kuhambelani ngesihluku seGugurawund angiisisei sinike isesela e-Friday sahamba sivakatshela izindawo zakhoxoxisana labantu and then labo kunabazali khonapho njeugogo lo ade ngikhuluma ngayo ukuthi wena wabona abazukulu zakhe bechaywa wazibonela ngowakhe yena ukuthi wena abantwana isihluku lesi wathi ngizengakhumbula ngesikhathi seGugurawund kodwa ungananzelela asizange sithi khona kunjengeGugurawund sithe kwendlulwa yiGugurawund kuzehlakalo zezimbabwe zokuthatha i-independence kwenzeke only surpassed by iGugurawund so asikuthi sithe sokuyiGugurawund ngoba hayiGugurawund siyakwazi ayenzakala njani izindlela zangkhona ziyahambelana.
Ugogo lwana ubefanisela ukuthi abesithini amasosha ukuthi abekhuluma ngesishona like lezwa ukuthi ulimi lapha lungabe lalo lungena ukuthi abantu bahlukuluzwa ngolimi abangalwaziyo.
Sibili ngoba ungakhangela sokubulawayo sokulokuhlangana kwakwemhlobo abanye abavele besikhuluma isitshona bebesizisa kancane isitshona bebesi isitshona sangikhona sidip sasizwakali asisolisana abasijayeleyo abadala umhliziyo isitshona sakhona kasizwakali ngendlela eyiso and siyabe sifas asizwakali ngendlela eyiso sowade ukhuluma ngakuthi and kunzima ukuthi ulale isitho uphendule khona lapho ngesitshona sandele khulunywa ngesitshona ikakhulukazi and isitshona sakhona siyo i-common shona lana esidala umuntu lapho kwabulawayo ngoba abanye besikhungane banika abanye besizini bekukhuluma ngabazaziyoe.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, izwe ukuthi siliphathelene ukutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa.
Siyana naye kwanize kumuta orira siwe siyana naye
usivalela usuwakhona usongitshela le nto ongitshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi
siyana naye
usivalela usuwakhona usongitshela le nto ongitshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi
ngathi siyana naye
uthiki imina
siyana naye
angihlukani nentombi yakho
akhathanga naphane
ntuyala kanjani
siyana naye
ngoba intomba yaliwa
siyana naye
uthi kimi mina angihlukani nentombi yakho ngizoyala kanjani ngoba intomba yaliwa
anikwanise kumthalela
usuka khona songitshela le nto ongitshela yona angibuzwa
siyana naye
uvalena lapho usuka khona uzongitshela le nto ongitshela yona angibuzwa futhi awuphinde
kathi siyana naye
loke ngu-Oliver Mtukudzi lo jabalala rhythm sidilala ngokuthula Oliver Mtukudzi. Sikhangele ngamafutshane ke indaba esikhokela lamhlanje. Abantu abaningi bavelelisa umoyi Oliver Mtukudzi eHarare. Sebelamba kakhulu ke abantu esabeleni seMthonjeni South. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisa ngoKeeps Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.